Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthakazo omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu umhlaka 21 kumpalakazi 2018 ngoChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, sokusele amalanga amane nje kuphela ukuthi ilanga lekhisimusi lifike, uZulu kodwa uyakhala ngokusilela kwemali lokonakala komnotho welizwe.
Hayezo ngahamba uthi yathengela umntwana isiqo. Uyathola isiqo senza $50. Wena ubuthi uthole ukuthi unabantwana abayi 5. Unabantwana abayi 5 khonapho bonke bafunani, bafuna izigqoko.
Kambe amabandla aphikisayo kumele enzeni ukuze anqobe ukhetho oluzayo? Silengcwethi kwezombusazwe.
Bona vele ibandla eliphikisayo akulankingi khona. Okumele bakwenze ukuthi bafanele okuqala bavumelane ukuthi alayenze. Iqinisi alliance bengenisa amanye amaqembulana ayebelese ngaphandle kuma-structures.
Ingxabangxoza kwezombusazwe kwele Melika iqhubekela phambili. Umphathintambo wezomvikela umnumzana James Mattis esuka kuhulumende okhangelelwe ukuvala ngokungavumelani kokwabiwa kwemali yendleko zikahulumende lamhlanje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kwanapha emsakazweni weStudio 7. Sokusele amalanga amane nje kuphela ukuthi ilanga lekhisimusi lifike, kodwa uZulu uyakhala ngokusilela kwemali lokonakala komnotho. Abanye sebecabangela ukuthi ikhisimusi yalo mnyaka iza kuba imbi kakhulu kwedlula eyomnyaka ka-2008. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu uGibson Bebe eseHarare.
Ikhefu lekhisimusi laziwa kuyisikhathi uZulu ayethekelela emaphandleni ukuyagujisa lezihlobo labangane, kodwa umumo waseZimbabwe okwamanje usuchiye iningi labantu likhathele ezikhwameni. I-Studio 7 inazele ukuthi emkambo wembare esilindelweni samabhasi abesiya emtare vela eHarare ebebhadalisa izihambi amadola ali-13 okuyinhlawulo esiqongisiwa kumadola ayisikhombisa $7. Ukuya koBulawayo uvela eHarare abebhadalisa amadola angama-25 isuka kumadola ali-15 kumaviki adluleyo. Edolobheni leHarare amabhasi abonakala etshona emizileni yokuthenga amafutha okuhambisa okuyikho osokwenze intengo yokugada iqonge. Umnumzana Leopold Ntinisa kamunsi eHarare uthe akasozenelise ukuvakatshela abazali ekhaya ngoba esesabela intengo yokugada amabhasi.
Uyabona manje ukuswelakala kwe-fuel lana. Sokuphambanisa thina esifuna ukuyavakatshela imoli over i-Christmas le, ngoba khathi sikhayela amabhasi asekhweza amaprayizi. Vele ukuswelakala kwe-fuel kwenza konke kuhle kukhwela. Lakhathi ezincane le-$100 vele ngiyakwazi ukuthi vele anila mali angabi le mali. Ngifuna ukuya koBulawayo fuze ngikhokhe $25 ukuya koBulawayo fuze ngibhajethe futhi ukuphendula. Yabona vele izinto zami khona vele sezidura zonke. Ukuba i-Christmas le vele zizashuba.
Lesi sabunguzane sokuqonga kwentengo sesishiye abazali bengenisi ukuthengela abantwana impahla zekhisimusi kanye lezimnandi. Inamnede ezifana lemazowe kanye labo Coca-Cola azisabonwa ezitolo ngoba lawo makampani engenelisi ukulungisa isilinganiso esenela ilizwe. Unkosikazi Ngcobeni Maseko isakhamuzi seHarare ngomunye othi kasenelisi ukuthengela abantu bakhe impahla zekhisimusi ngoba abezitolo sebethengisa ngedola leMelika loba iRand leSouth Africa.
Sekule ukuthengela abantwana izigqoko lonyaka ngeChristmas. Ngenxa yokuthi into zethu into sizikhwelile ezitoleni. Areso ngahamba sithi yathengela umntwana izigqoko. Uyathola isigqoko senza $50. Wena ubuthi uthole ukuthi labantwana abayi 5. Ulabantwana abayi 5 khonapho bonke bafunani, bafuna izigqoko. Khonapho bathengisa abanye bathengisa amayusi, abanye bathengisa amaranzi. Thina asilawo amaranzi akhona, asilawo amayusi akhona, esikuholayo ngamabhondi.
Esinye njalo isakhamuzi seHarare, umnumzana Andile Mafu uthi ngenxa yokusikelela kwezinto elizweni abezitolo sebethengisela abantu into ezinlutshwane ukuze zenele umuntu wonke, okungangokuthi umuntu oyedwa usevunyelwa ukuthi athenge imbodlela yenamnede eyodwa kuphela.
Ya, uDube silalo ukuthi kathesi into ezitolo nxa uthenga bayasalisa ukuthi uthenge into oyabe ufuna ukuzithenga. Bayakutshela ukuthi nxa ufuna ukuthukela kumele uthenge ibhakete elilodwa nje. Kodwa wenxa usiye ekhaya, sisemakhaya lapha ngeKhisimusi, kufanele la ufike uphethe ukudla okuzanela isikhathi lapho yakuhlezi khona njalo langeKhisimusi. Kodwa lokhu siyabona ukuthi kuzasihlupha ngoba i-2 kg eyodwa ayaneli ukuthi sikwanise ukuthi sisebenzise sibaningi sisemakhaya. Mbonani kuludubo sibilo zasihlupha.
Osakhulayo uLesi Ndlovu osebenzela kwe-South Africa oze ekhaya ukhefu leKhisimusi ngomunye walabo abakhathazeke ngesimo selizwe.
Hey bra, got a problem la. Sengiphakathi eZimbabwe and ngendlela into ezikhuphuke ngakhona ntwana. Angazi ukuthi ngizosurvive yini ngemali engizenayo le. Hayi, ayivumi phela le. Ngoba ngizena imali eningi bra, ngibona ukuthi uyosebenza. Because into ezila. Ezilapha mara, hey, very expensive zalokho. Angazi ngizobuyela njani le Jozi.
Inkampani elungisa inamnede eDelta ngeviki edluleyo ithe ayisoze yenelise ukulungisa inamnede eyanela ilizwe ngesikhathi sekhefu leKhisimusi, okuyimpi esiyenze uZulu abuthe inamnede ezitolo. Kodwa inkampani le ithe izenelisa ukupheka utshwala kugcwale phambi ngekhefu leKhisimusi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nguGibson Bhebhe.
Kambe amabandla aphikisayo kumele enzeni ukuze anqobe kukhetho oluzayo. Ngesikhathi sokuyiwa kukhetho, amabandla aphikisayo ayandise ukukhalaza ngemithetho lemikhuba kahulumende weZANU-PF abathi kumele ilungisiswe ukuze ukhetho lube lempumela eyamukelwa yibo bonke abancintisayo. Kodwa kathesi kusalesikhathi sokulungisisa konke lokhu amabandla aphikisayo ezithulele. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoicing Gwenya. Waqala ngokumbuza ukuthi isinqumo esifuna ukuthathwa libandla leZANU-PF sokuthi oncintisako sikhundla sikamongameli welizwe kumele angabi leminyaka engaphansi kwengamashumi amahlanu lambili. Singaba sijonge ukuthiya umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa phandle kokhetho oluzayo na.
Sokutshengisela phela sivele kulokwesaba. Angitsho isekelo sombuso sakhuluma sona sathi babikhona phela abantu bezanu ngangihlezi labo phela beyiba bakhuluma ngokuthi umuntu kabe le minyaka engu-40 okwakhathesi sebekhuluma nge-52. Sebetshengisela vele ukuthi banqotshwa ngu-Nelson Chamisa yindaba bezama ukuzibhedlela ukuthi engangeni kulokwesaba okuthize.
Ubona ingani ibandla leli lizaphuma liqinile kuleyi i-conference liqhathaniswa lele MDC?
Ama-conference lama-primary elections vele kuhlala kuxabanisa abantu. Akula bandla elingaphuma liqinile, yikho phela even i-MDC labo bengathi bayadontadonta bekhuluma nge-conference, abanye bathi 2019 abanye bathi 2020.
Ibandla leZANU-PF yile likhanya liqinile yini kulele MDC kumba kukacace kuhle kathesi sikhangela ukhetho luzayo?
Hayi, nokucacile ngoba yabona ukuthi iZANU-PF ivele ilama-structures aqinileyo. KuZANU-PF kuvele kule discipline. iZANU-PF ilama-access kuma-state resources. iZANU-PF ye-controller ama-state institutions. So vele kusobala ukuthi liqinile. Ebengitsho ukuthi nje khathesi njengoba selokhuluma ngombuso ka-2023 kuyatshengisela ukuthi kule mintshentsho ethize, kodwa ocina yeliqiniso liqinile kakhulu kwedlula ibandla eliphikisayo.
kodwa lona eliphikisayo kuyini okumele likwenze kathesi isikhathi sisesekhona.
Bona vele ibandla eliphikisayo akula nkinga khona, okumele bakwenze ukuthi bafanele oqala bavumelane ukuthi alliance i-IPVC alliance bengenisa amanye amaqembu lana ayivele sengaphandle kuma structures, ngoba engazama ukuthi bengazama ukuthi babuilde i-United MTC ama structures besebenzisa ama structures MTC yakudala kuzaletha ukuxabana. Yikho ngibona ukuthi akuba yinkinga ngathi kule i-reunion, kodwa i-reunion iqakathekile dadi.
Alo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula izombusazwe ubexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7 eseHarare. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-The Herald lithi sokufe inkomo ezedlula inkulungwane ezingamachumi amahlanu i-50,000 esezibulewe yimikhuhlane ebangelwayo kuswelakala kwemithi yedibha ngomnyaka wonalo kusukela uqalile. Iphephandaba lebulenjini be-internet elenewzimbabwe.com lithi usibalukhulu webhanga le-Reserve Bank umnumzana John Manguja usethembise uZulu ukuthi amafutha ezimota i-petrol le-diesel azakuba ekhona etholakala ngekhefu lekhisimusi. Okwamanje ke balaleli ke sithiye indlebe silalele abalaleli be-Studio 7 abasithumele amazwi abo nge-WhatsApp. Lani ke liyenelisa ukuthi lisithumele imilayezelo yenu libingelela isihlobo kumbe lisitshela lapho likhona ukuthi kunjani, kakhulu sikhangele ikhefu elizayo elekhisimusi. Inombolo zethu 001-202-465-0318.
Hey, I got a comment. Yeah, a comment enginayo ethi evolutionde ukuthi imali mathebelele endizibonele imashona le ndizibonele indawo nendawo. Hayi, akusekho right lokho. Just because bona kobulawayo sebabulala basivalela ama industry. Yonke ama industry savala ama industry ayesenzela kobulawayo. Bona manje sebecabanga ukuthi bona amashona beyenze lento beyiyenzela bona ukuthi bona amamayini abo inkota zabo ngale zisaphila kuvukile. Kwathi mola amamayini ama industry abashefile kobulawayo. Abaqale bewalungisise wona ama industry sebezokhuluma ngendaba yabo le devolution. Besides that akusebenzi lokho. Awukhama ukuthi utshele enye indawo kungela khona istarti yokuthi bezenzele bona kuyibo abamoshayo. Abashiye ku-right kwenzela ukuthi beziyenzele, nothi ngale ndlela bona abafuna ukwenza ngayo.
Hey, please lalelani nje linje. I-problem le elikhuluma ngayo ekhona kathesi kahulumende. Yeyo commission of what and what and what asikuzwisisi. Ngiyalincenga ngiyalicela especially umuntu ongameli Nkomo, please try to phone me noma Jonga, try to phone me today. I want to explain to you. You are speaking to a 85-year-old man who can explain, who can tell you the only thing engenza ukuthi lize lelilitshintshe. Please, ngiyacela, try to phone me. My number is 078-461-326. That number again. 078-406-1326. I think ngilomuthi mina ukuthi nje situation. Ngifonelani sikhulume. sela abantu siphendulane ibizo uJohn Valeni.
Hayi, sibongile khulu, sibongile labo bonke abasithumele imilayezelo yabo nge-WhatsApp. Lingakhohlwalani liyenelisa ukuthi lisithumele imilayezelo yenu lisitshela lokho okusenhliziyweni zenu. Inombolo zethu-ke zithi zona 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu 001-202-465-0318. Lingasithumela ke imilayezelo yenu nge-WhatsApp, siyayifaka ke emoyeni. Okwakathesi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukudonselana edalela ephalamende yakwele Somalia sokuphe ithuba lokuba umongameli Mohamed Abdullahi Farmajo engenelisi ukususwa ngevoti edalela ephalamende ethiwa nangesilungu yi-impeachment. Umongameli wele Russia umnumzana Vladimir Putin uthi uvumelana lenyathelo elithethwe ngumongameli wele Melika umnumzana Donald Trump ethatha ke isinqumo sokususa amasotsha ale Amerika esuka kwele Syria. Umnumzana Putin yena uthi hayi linyathelo elihle, kodwa ke siyazi ukubana eMelika lapha baningi abathi hayi inyathelo leli alilunganga. Okwamanje ke sesikhangela ke okwenzakala khona pha eMelika. Ukuxokozela kukahulumende wele Melika kuqhubekela phambili. Lamhlanje la izolo umphathintambo wezomvikela umnumzana James Mattis uchiye isikhundla kulandela imbiko kamongameli Trump eyokuthi amasotsha ele Melika athunywa ukuyalwisana labahlamuki be-ISIS kumele baphenduke ekhaya. UMattis lenye inkokheli yebutho bathi abahlamuki laba abasekho. UMattis bathi bona bakhona abahlamuki laba eSyria, njalo akumelanga amabutho eleMelika asuke. Ekuqaleni kweviki wayeligqwetha likaTrump umnumzana Michael Cohen ugwetshelwe iminyaka emithathu esejele ngemva kokutholakala elecala lokufumbathisa amantombazana amabili athi wona aya ecansini lomnumzana Trump. Kodwa uTrump ubikwa wabhadala amantombazana la kwenzela ukuthi engakhulumi ngesikhathi ekhankasela ukhetho. Phezu kwalokho, kulokungevumelani kukaTrump lamalunga edale leSenate kundleko zikahulumende ezomnyaka ozayo i-budget, okungabangela ukuthi uhulumende weleMelika avalwe lamhlanje ebusuku kusitshaya ihola lika 12 o'clock. UTrump uthi kasoze asayine uluhlu lwendleko olungela mali yokwakha umduli. Abasekeli bakaTrump sebesungule uhlelo lokudinga imali yokwakha umduli lo okuhlukanisa eleMelika leMexico ngenjongo yokwenqabela ukungena kwezizalwane zeMexico kweleMelika ngokungekho emthethweni. Uhlelo lolu lusungulwe ngomvulo ngomunye umsekeli kaTrump uBrian Kolfage enkundleni yobulembu lapho okudingwa khona imali eye-GoFundMe. UKolfage yena owalimala empini ye-Iraq waqamuka inyawo zonke lesandla uthi injongo yakhe ngeyokudinga i-$1 billion ezasetshenziswa ekwakheni umduli ofunwa ngumnumzana Trump. Udaba lomduli lo olungokunye okwabangela ukuthi uTrump avotelwe ludaba oluhluphayo eMelika lezinsuku, njalo olwehlukanisa ibandla lama-Republicans lebandla lama-Democrats, lanxa amanye amalunga ebandla lama-Republicans bayavumelana lama-Democrats ukuthi hayi umduli lo kumele ungayakhwa. UTrump uthi ufuna imali yokwakha lumduli efika ku-$5 billion. ukuhlaziya lolu daba untungameli inkomo Studio 7 uxoxe lesizalwane seZimbabwe esesihlala ngapha kwelemelika umnumzana Muzi Ncube yena oyisiphathamandla njalo sebandla leMDCT.
So khala ngani parallel government phela erunner against the US government xa sokuphuma izinto zeGoFund ezinto ezifuna ukuthi zikhiphe imali yokuthi kwakhiwe imiduli yokuthi kuvalele abanye abantu ukuthi bengangeni elizweni. Siyakubona civil ukuthi into yakhona is orchestrated kakhulu ngama-conservatives, wona la ama-conservative Republicans abavele bengafuni nje ukuthi abantu babuye elizweni le-America. Sebonile kakhulu ngecaravan le bivela lapha eCentral America ukuthi babavalele njani lapha eborder eCalifornia ngale Tijuana plus you know, so kule zimfa kakhulu ezibe khona even labantwana abancane kakhulu Mr. Nkomo bebesuke babhubha ngendaba yena leyo ukuthi khona kuzama ukuthi kwakhe imiduli. Angikuboni kuyinto nje elungileyo ukuthi kwenzakale lokho, but njengokuthi nje i-America siyakwazi lilizwe nje elikhululekileyo ukuthi insenzi yabo GoFund lezi inongama-private entities angakwanisa ukuthi azenzele ukuthi areyize imali yabo, and sesikubonile kakhulu ukuthi i-GoFund iyakwanisa ukuthi izireyize kakhulu. But into esiyijayele ukuthi siyibone nje kakhulu kubo GoFund ukuthi i-GoFund isetshenziswa nje kakhulu ezintweni ezinjengama national disasters, nje maybe world disasters, into ezinjabo earthquake, uyabona into ezinjabo ma-hurricane, into ezinjalo. So and ukuthi abantu beze bekhiphe izimali zabo futhi to donate ezintweni ezinjalo, sesibone kakhulu nje abantu bekhipha izimali eziphose zifeyona ama-billion lawo ezintweni ezinjengama national lottery ticket, because niyabe ngikwazi ukuthi ngilo mvuzo engxenye ngawina ama-$500 million. So lapho esibone khona ukuthi khona i-GoFund isetshenziswa kanjalo, lokho sokusenziwa kwa-Trump nje ukuthi ibe i-parallel structure of i-government, bebona nje ukuthi it's really persuaded by into the racism.
Ubona beyithola yini $1 billion abayifunayo?
Angiboni phela i-billion asomali liyana Mr. Nkomo ukuphombe ukuthiwa siyiphombe ukudonethwa nje like that. Uyabona yona i-government ye-America, ama-Democrats, they have indicated ukuthi they can give u-President Trump, I think, what, $1.5 billion towards that wall, i-border control. And yena u-Trump ufuna $5 billion. Uyabona, that's quite a significant amount of money. And abantu ukuthi bekhiphe imali zesika $1 billion, angiboni civil, ngoba even bona abantu phela nxa kuthiwa bekhiphele izinto abaziwinayo njengama-lottery, uyabona, bayikhiphe imali engawo. So uzathola ukuthi nje ekuqaliseni kade singabe ikhwela masinyane, you know, obviously it's the excitement of initiating a GoFund. So kuzagcina kuponja nje sokuphambili nje sesifikile, you know, izakhwela nje yona sibili wena sibili ifike kuma 100 million or so, but that's about it.
Hallo ke ngumnumzana Muzi Ncube isiphathamandla sebandla leMDCT eyisizalwane seZimbabwe esesihlala ngapha kwelemelika ubexoxa ecingweni leStudio 7 esedolobheni leVirginia khonapha kwelemelika. Collins Gunda wazakala ngelokuthi DJ Walker engumcindezeli kumbe uproducer womculo we-house music. Sixoxe naye ukuze sizwe okunengi ngomsebenzi wakhe. Ya, okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo, yebo.
Ya, ungasitshela mnumzana ukuthi kanti vele uDJ Walker kahle kahle ngubani?
uDJ Walker mfana wasemzilikazi obulawayo eZimbabwe. Wafunda eMzilikazi primary. Wafika lapho eMzilikazi, hayi. Isebenza khonokho welo malume wakhe oyethiwa uSimari, obe ngutitsha omkhulu eMzilikazi khonapha lasebulawayo. So yikho lapho aqalisa khona ukuDJ fundela kumalume wakhe onaleyo ethiwa nguSimarini. Lokuthi ngaqale kanini angazi, layikani yonke intweni layikani.
Kahle kahle ungasitshela ukuthi okwenzayo kuyini okwenza ukuthi uze uyazakale kangaka?
Okay, PK Woka, Mundu Ejala Ema Pati. Ema Pati, Okale Ejala Ema Chati, TNTDI. Tesua Konapa, Wakale Mpanungan. Tesua Lapa, Zere, Watori, I contract the Numatomen, Equip Trace Enterprises. Ute MPK Konapo, Wabang, Manager of OPK, Philosophy, Babuli, Wabuli, Chora Kalam Pudela, Company to Philosophy Entertainment. So you could say things are connected into the Tatarafana was in Vidas, Rafara SPP, which I'm looking to be friends in a day, which I see the
Pumelele over produced the mobile.
Tripa Element Arat ATV Ponen Pali Minando TAC Avane Doriponia, like we are working to the other. Oh, people who are living in the country. Oh, Avane Raponava.
Ukhangeleleni kwelakusasa, ukhangele uqhelisa na ibhizimusi lakho?
Hayi, ngiyangikhalela ukuthi ngiqhele sibili. That means zama ukuthi kusibilise elayisini cause yinto esesikhangelele kiyo, yinto engakhipha abantu emathareni njengoba reason ngesikhathesi kunzima kula msebenzi. So sebi option khathesi ukuthi izame ukulandela leyo tisehoka ukuthi izame ukuthi ukufaka ukhanya empilweni zabanye abantu ukwenzela ukuthi isakusasa labo lilunge kahle.
Hayi, kwezwakala. Ungavalelisa abalandeli bakho?
Yebo, mbonile mali ngafuna ukuthi ngiyithola, ngithola ku 0782445976 +233 0782445976 Facebook ngiColin Walker, yikho kutholakala khona yena le asebenza layo le Tribe Element. Le Twitter ngiColin Walker, layo futhi Instagram ngiFacebook Colin Walker kumbe Tribe Element. Ayitholi profile yabo khonapho.
Woza Christmas manje ke lo umnyaka kungani kuwomile. Ngikhuluma nje nthunyezelwa umlayezelo lapha ngomunye othena kalalanga ulele eselayinini yokuyathenga amafutha emota. Hayi, kuyazwisa ubuhlungu ke. Kodwa ke hayi, inkosi ngethu sonke. Singagqibi ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ukuthi ke sikhangele izinye ebezikhokhela. Sokusele amalanga amane nje kuphela ukuthi ilanga lekhisimusi lifike, kodwa uZulu uyakhala ngokusilela kwemali lokonakala komnotho. kambi amabandla aphikisayo kumele enzeni ukuze anqobe ukukhetho oluzayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo ngesikhathi sika 7:30 ntambama.